So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakala be-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZEC isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awugcinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokhu esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khonapho lendlu.
Ibandla le-MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo we-Congress ekuqaliseni komnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-Congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Sile ngxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni. Nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sizwe sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke, njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo, iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron, njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisiswa oqhutshwe yi-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esiqoqelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finis Ncube u-WhatsApp ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele. Ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancedise bebuthaniswe bekhunjuzwe. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele. Abalaleli lamaredio ngoba abambi ngaphakide.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinics lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kimi it's 7 kilometers, lentshela nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana lale.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala isakhamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge elahlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho likethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
So engingakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile, sokuvuke, sokukutsha. And okuyikho futhi engibona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho, kabangeke basabanjwa i-COVID. Badinga nje ukuthi bafunde futhi kuphendukile, sokuvukile, sokukutsha, njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
Osakhulayo Arnold Moyo wakobhewula eMatobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezithiyeneyo.
Ujika kwale COVID, eyi kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane, abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho, sethukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 somemetheka lasesikolo zemaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni.
Lapha eMathabeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo. Mzingwane District sile Sihlengeni High, Haumai leMzinyathini, kuthi eGwanda sile Hwali Secondary, kuthi eBakebridge sile Lembe High leChamnangana, kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary, kuthi eBulilima leChankwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo iningi kalikahlolwa.
Ukhanya ngani ama-testing kits abe shota lapha ukuthi abantwana laba abalisi bebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Shikotsore utshele lo msakazi ukuthi banawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezivalisa ukugqoka ama-mask, ukugeza izandla njalo nje, ungasondelelani kanye nokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisithiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhla ka-19 kuyona le inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, izeki ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19, kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilehlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi alenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-NDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Witness Dube.
UPresident we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives to labanye abantu bomphakathini jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue. Into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye, sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona. Njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year, kumele sibe sesiyenzele i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina. So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ngathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi, njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-Get Out the Vote campaign olwaqala asolulezinyanga thile sibile lwaqalisa izeki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi. Thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu baregister ukuvota. Siye sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa labanye abanye eHarare bekwenza ngalokho ihluphe sangana lalo nje kuphela ludaba lwe COVID elokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lo mkhankaso so kusiba into esiyenza singathi singabantu abeqomthetho kodwa iluhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya ba register
siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe MDC ungathi lokho liqiniso yini balamukela njani abantu esigabeni sonke izelizwe
usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe kuona kubonkayi kubo marondera lapha tekhona ngeVLPL le hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe banengi kakhulu bese saba ukuthi kungaba indlela yokuthi kuthelelwane iCovid ngakho hayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake laba kiso labuya lahluma laqina lathisaka so silethemba elikhulu lokuthi xa siqhubeka ngemsebenzi lesiyenzayo sizabona iMDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho
lo mnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla le MDC team isizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo, amazwe abalisa eleMelika, Australia, Denmark leNorway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembo lapho kuthengiselwana impahla. Elelibhiya lithi alisoze luveze oluhlulwa labo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga. Njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Kulingani tshona njani izivukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nodokotela Solwayo Ngwenya umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Kana ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Yebo baba lamahlabi ezulu linjani ngapha?
Siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le coronavirus lingani lilokhu licansa nsuku zonke. Kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Inani labantu ababanjwa umkhakha lo webhubhane le coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli lokhu behlangana abantu besenza iziminye eminye edrobheni. Njalo nxa abantu lokhu besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask ubhubhane lolu alusoze luye ndawo njalo luzabe lokhu libuya le mikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kathi sokulaleyo okuthiwa yi-omnicron. I-omnicron le yiyo njalo eyenza engani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha eZimbabwe siyatholakala yikho kukhanya kuthiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lona lolusha Omicron.
Wona umkhakha we coronavirus omutsha lo okuthiwa yi-Omicron lo unjani? Ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa. Kungakuyikho yini lokho?
Umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi lingaze lalalela abantu abathi khona lumkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanama uyathathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khonapho le ndlu ukhanye uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imphefumulele yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawugcinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lukumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lolo
hayi mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiyaphambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya ezibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma uma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le khona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo njengoba ubuzile inani ukuthi liyaqansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa mahlabezulu lawe baba Chris Gande ngisala lizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo uzathatha impefulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo sicela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ye-Voice of America ise-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Sibongile Banda umgcinisihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party uqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo
Ndaba nokho esingenileyo kade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 besithi ba-witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sisithi siyadinga upresident wethu asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo sokuyaqala-ke i-trial yikho nje kulokhu kuphosponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa yalokhu lalokhu kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane abemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya ungeza-ke kulingani lo mama angazange abone lwanamhlola owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudekisela ukuthi ngaphakathi isunda asikapholi ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuze ukufanana lalwana umuntu ongabonanga ubukazi ngoba yena kwesinye isikhathi le ngqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakazi ubone umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele siyisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo agula nazi ngeza ke ngikuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamhla ke basalele kakhulu yina besifazana emathebeleleni
amathuba ona azele azange alingani ende alokhe engalingani yikho okwenza kwaba lethwakazi Republic Party umama wathi esindekeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abala ma birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama birth certificate yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngapha la ngapha bayathathelwa ama birth certificate kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani abanye sebelama 40 years abanye sebelabantwana bavele benjalo nje abasebenzi abazange bafunde imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende lezi zimali ezamabhizinisi abazitholi ngenxa yobana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi so amathuba abomama azafanana njani umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980 elokhu ekhonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-streams wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi ngezibhoraneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantu abethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasiko bolimi lwethu abakhuluma ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwana bethu bafunda ezikolo ezikhatshana bengikhona pha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade kufundiswa ngutitshala ongasowenza intwini okade emfundisa elokukiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa kukuyikoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi Amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani Amayelo.
Jamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni, nangu phela umgidiso wamayelo uyavela, abantu abagidi sizajayive, akukho meseji engakanani ngoba phela ngekho yonke into ibe nemeseji siyazi, siyagida silalele sakubani, makumele kugidwa kugidwe, makumele kulalelwa kulalelwe, basakulalelwa esiteji, kuyagidwa kuphela sizwa. A jive on my yellow, namaste, namaputa. Pelo kuthi rumba yeyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi hayi lalelani nawo umculo omnandi ngoba nami ngangalaleli ngisakhula nami ngangiyigqekela phansi ngisakhula kodwa ngathi sikafuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wase ngifaka kiyo so nami ngizama ukufaka laba bantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa yikho ngisithi mangisithi amayelo angitsho nje amayelo ngebala ngitho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangela ukuthi bangayilaleli irumba hayi umculo wami ukuyo yonke indawo online bo-iTunes ngikwathi wathi konke lobo Spotify ukhona kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube bangawusheka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo hhayi bazakhulisa
labo-ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alo mculo ukuthi kugida behlukileyo mbe hhayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo kuvidiyo ngi-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayelekileyo lo ugidimisa inyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawa efana nabo zekethi nokuzeka abantu besekisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalelwe wonke umuntu uye sigode a good test yomculo sithiwa nginovela ngaphi laba bale ndlebe enhle yomculo yebo sizwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho sesikhangela labo asebewubuzile ebulenjini ku-YouTube kumbe usathemba ukuthi banenge abakhona bezabo
hhayi qinisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angaba ngemali engakanyani umbuze ukuthi kona imali ziyanele kuto kuthi hhawu ungavekokuna nami ngeke ngithi ngisuthisekile ngama-views ngizikhitho sami ukuthi ngentangangithi ngiyibuka itshaya half a million views ngizathi hhayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe nepopulatini abantu bakithi sengingathi hayi ngiyisuthisekile kodwa ngifisa ukuthi umculo lowo uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningi kakhulu bayisheye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngodisemba awajayiva amayelo phela ningomdidisi amayelo kanti siza kuthi asijayivisile abajayiva abantu rumba didi people
Thank you.
Leyo ingoma entsha kaMadlala Sikhobokhobo ethi amayelo yena esixoxelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani, nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke. Olivalelisayo, Nosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.